Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho ngithi mina i-deception. Ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali. Ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu babe banengi emaralini. Kuyabantu bathengelwa utshwala. Lezanu la iyakwenza amaphathi wonke akwenza abanye bathengelwa utshwala kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambi kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbule ukuthi ngo-2013 kwaba le rali enkulu kakhulu eyenziwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash win yeZANU PF. So amarali kahle isikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo lilizizwe ngani libakhulu futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai?
Ngiyabona amanani kodwa kangikaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai esenza amarali akhe ngabo-2000 eqala ibandla le-MDC isikhathi esinzima kakhulu futhi sekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluningi kakhulu kodwa-ke abantu babehamba ngobuningi. Yebo kambe bakhona abalandi abade behambile ku-CCC, sibabonile koBulawayo, sibabonile eGweru. Kodwa angifuni ukuthi ngiqathanise la marali ayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobuningi. Kodwa ekugcineni kokho konke njengoba ngitshilo ngaphambi mbilini amantu laba babuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti, yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu laba esibabonileyo ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqine khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi-ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo. Ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF, so amanani lawa akawatsho lutho kangako